Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto 3 kumpandula 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile.
Akusokukhankasa kutobana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezaphiwe njalo futhi anomama wesizwe sonke.
Siza kuzwa esiphathelane lokholo lwesiKristu.
Ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe imicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe olukhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Unkosikazi Grace Mugabe ubikwa ezakwabela abesifazana kwizigaba zonke zelizwe inkukhu ezifika inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende, okungenye yendawo lapho uhlelo lolu osolusungulwe khona.
Uhlelo lukankosikazi kamongameli lubuye ngendlela yokuthi liqala ngokuthi bona abantu befundiswe. So ngathezi sikhuluma so kubuyile abantu English ezivela emankampanini amakhulu anjabo Ivy. Ababuya-ke bezofundisa omama. So akusokukhankasa futhi kodwa yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezaphiwe njalo futhi anomama wesizwe sonke.
Libakhetha njani kumbe ngabezanu PF vote?
Njengoba ukwazi bona ngesingizi angithi bathi bona shall be begin at home umuntu otshela bona into yonke kumele iqalisele emzini wakho. So kuzaqalisela emzini wethu bese kuphuma-ke kusiyakhokha ngoba vele lawe nxa ungabona ulibandla elezombangazwe ukhangela abantwana bakho kuphela uzawusuthi uzakhula njani. So kuzamele-ke kuphunywe phandle kukhangele ivini bona laba abasemabandleni aphikisayo ukwenzela kusasa noma nxa sikhuluma labo sibacela ulutho basizwisise masinya ngoba bekwazi hhayi abantu laba kababandluli ukuthi lo webandla liphi.
Sibonile usekelo abantu befola besithi bamsekela ngesehlakalo lesiyani senzakala eSouth Africa.
Mina ngokuzwisisa kwami ukusekela lokwana bekungenani le ndaba eyenzakala eSouth Africa belusekelo lokuthi hayi mama imisebenzi yakho emihle siyayibona uyazigcina intandane uyangena phakathi ebantwini uzama ukuncedisa sesawo sambona ebhoda futhi ngelizwe lonke ehamba enika abaswela izinto ukudla impahla lebezithetsheneyo sambona futhi encedisa abalimi ngohlelo lwana abalwiza abathi yi-command agriculture kuthi hayi ungadinwa ungaphela amandla qhubeka lokhu usebenza njengomama phela umama onjengesikhukhukazi esifukamela abantwana baso sibeka shuthi abantwana babo banjani babahleli kahle abalantu ebaphambanisayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende njalo eziphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lilokhu lisamukela ngembono etshiyeneyo okumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo azancintisa kukhetho oluzayo. Abanye besithi imizamo yokukhupha ibandla lezanu PF embusweni liphutha nje kodwa abanye besekela leli nyathelo. ukuhlaziya ukuthi ngubani ongaba ingqonqothela kulolu khetho. Sixoxe nomnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le South African Communist Party, yena okhuluma ezimele.
Amaqembu la aphikisayo ahlangene amaningi angawokuzalwa ku-MDC, angamaqembu futhi aseke azithesta okhethweni. Ngakho bayazi ukuthi isupport abanayo ikangakanani. Uma sibuka iqembu lika Joyce Njuru, asikwazi ukuthi ninamandla angakanani okhethweni. Asingeke ke sethuke kakhulu ukuthi mhlawumbe uma lingekho lona kulolu mbimbo lu osolukhona kuzophazamisa izinto eziningi. Njalo sesike salibona la elike langenela khona ukhetho lolu lokuchibiyela ukuthiwa i-by-election. Ihlulwe kakhulu yiZANU-PF ngoba kulezo ndawo i-MDC ngokwazi kwethu ibingalungeneli lolu khetho lokuchibiyela.
Abanye njalo bathi ibandla leZANU-PF linganqoba kulolu khetho, ikakhulu ungancintisa yena uMongameli Mgabe ngokwakhe, lidabukene phakathi kungokuthi ngubani ozamlandela athi yena ngokwakhe.
Uma amaqembu aphikisayo ngokuhlangana kwawo angakha umlayezo oqinileyo abawuthumela kubantu baZimbabwe, amathuba angcono kakhulu kumaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho. iZANU-PF noma ngabe kukuthi ukhona uMgabe kodwa nje liqembu elikhulayo, nanokuthi-ke lolu hlelo olusha lokuvotwa oluhlongozwayo luzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi iZANU kungabi lula ukuthi iwakhwabanise amavoti. Ngoba phela kuyo iZANU kuvota nabantu abangasekho emhlabeni ngokwe-voters roll endala. Kodwa le-voters roll uma ingakhiwa iphumelele kube yiyona ezosebenzisa okhethweni, nakho lokho kuzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le-South African Communist Party eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ese-South Africa. Inhlanganiso ebona ngokwabela abaswelayo ukudla emhlabeni jikelele e-World Food Programme ithi indlala ibhahile elizweni, njalo abantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million emaphandleni eZimbabwe badinga ukudla ngokuphangisa. Isakhamuzi seBinga unkosikazi Phebe Dube uthi usekelana lombonolo.
Amabele okuthengisa akula. Le-GMP ithathe i-command agriculture kuphela. Lazi izilimo zakho nazikho. So vele abantu bathele nzima ngendlala, indlala sikube ikhona. Nokuthi babhadalele abantwana besikolo akula. So ezikolo sebethemba ukuthi isikolo singathi i-school fees, babambe imbuzi bahambise bayenika bona amatisha bayithenge babe sebesenza bese bebanika imali leyana sebefake esikolo.
Uluqhubeka kuhle uhlelo lona lolo lokuthengisa imbuzi.
Imbuzi uyayihambisa, wena usozuyithengise ngokufuna khona yibo abathathayo. Nxa esithi i-$15 i-$15 wena uyabungasazi lutho, sibe thatha imali leyana bafake esikolo. Awula lutho ivele yokuthi uyegayisa kuphele nzima, ngoba le nhlelo zabomama esazizenza leziyana ezemali sezisebenzisa ukwenza ukubuthanisa amabele. Nxa unamabele, nxa ulo mumbu, but akuyindawo ngoba konke lapho esithengisela khona.
Uthe abangani bayazuza yilabana be-command agriculture kungena banjani?
Abe-command agriculture abazuzi, bayathengisa ngoba balima beyi-group. Njalo awungeni nxa ungelakhadi lekhadi le elokuze lebandla lelikhona.
Kodwa baningi yini abantu abangene kulolu hlelo?
Akula, njengeBinga lapho engikhona mina eSiyabuwa i-1 irrigation ekhona kuphela, ngathi bakuma-25 or 30 khona. Njalo ukuthi thina sengise uyathengisani wena ulime wazuzisa-ke lilodwa. I-World Food Program dala yagcina sile-3 or 4 months la i-social welfare umumbulwana akusela kule mali kuphela enikwa abantu abe-social welfare layo, futhi bayicine sebele-2 months bengakayizuzi. Yekela futhi mengesonda bakulindise bamke ukuthi kuBinga sekekushubheka amaka nenzala.
Yeli ngakhuluma
zinto abathe kuide imvula yakazovula ziyakanya ziphoka for balugwase ma-NGO zdawe furumende tagwechari kutupa mazvano kuri imvi tovana kazvari kushupeka lokwezi nekubatarira vana vechikoro dawe zvari kujaka kambo tatwenchi kuri ugwasiko kuna tatwe migodi yamagodi tulamu longa kasamba vezi patimantemba tatwari vana kazvari kujaka kuzvya kuempongo kulindiso kuno impongo vantu vamubalazo vabakuzvidza kuHarare okunovaula mabaya kachive vale hadike so impongo kwere dozi bezo badale transport ukauzwe kuHarare polazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tijane mari ndava inkuku ndipo akatembe dozi yakafe Newcastle achikwe munzi ulenku wakasiya lampongo kupera imombe tatuwe onzala iri kuti shupa mudingi talomba lokambe votwa lomba masikale kavoto nemusiri zvizvi.
Lowo ngonkosikazi Fepi Dube isakhamuzi seBinga sixoxelaye ekhonale eBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lozenzo nyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo ongumkhokheli owebandla lezombusazwe ele-Federal Democrats of Zimbabwe. Sizabe siphatha udaba mayelana lombono wabasakhulayo eZimbabwe uma sesixoxisana ngezombusazwe ikakhulukazi bona abalombono wokuthi akuqakathekanga ukuthi bayebhalisa ukuyovota. Nyoni uyizwile indaba ekhona, awungitshele umbono wakho.
Ngiyabonga mfowethu. Ikakhulu singathi ontanga iningi labontanga eZimbabwe sebelahle ithemba ngoba ekukhuleni kwabo iningi labo kabazange bebone enye ihulumende ebekhona ngaphandle kwezanu-PF. So iningi labo abanye sebekholela ukuthi njengoba bebone izanu-PF iyo inhlanganiso kade ikhona ibuza kuzokwela namhlanje babona ngani sebezikhalalela kiyo ukuthi konke okwenzakalayo sebengasela ngathi kuzanu-PF. Njalo iningi labo ntanga kuyikwesaba ukuthi kambe nxa izanu-PF ingaluza ayisoze ibe lwedlakela yini.
Enye into ebengifuna ukuxoxa lawe nyoni ngumthetho lo omutsha lo othi umuntu sokumele ukuthi ayothola isithupha esitsha lesi esiyiplastiki ukuthi athole ithuba lokuyobhalisa ngoba lena eyezenge ngeke isebenze. Ubona ngani imithetho yonke le ekhona izathinta abontanga kanjani?
But Mike, eqinisweni i-government yezanu-PF is trying to frustrate ontanga ombe izama ukufrustrate isizwe ukuthi abantu bekhala.
Kodwa nyoni wathi ngibambe i-government ingena ngapi uma sesiphatha udaba mayela ngeZEC?
Ngoba iZEC was appointed by the zanu-PF government. Mina I believe ukuthi but Mike, this is a way of frustrating abantu ukuthi bekhalale indlela yokuvota ngoba sisazi mhlophe ukuthi kambe shwa umbebe ubesazi isikhathi sonke lesi lezekhivisa isikhathi sonke lesi ukuthi izosebenzisa ini i-PVR and then kungani bengatshela ngabantu ngesikhathi eseneleyo ukuthi betshintshe isithupha bakuthulile. And ungakhangela isikhathi sabo, I think it's a limited time, it's a short space of time ukuthi abantu bethatha isithupha lokuthi abantu beqale ukuregister lapho kuzagcina khona i-registration. Even all ama proof of residence lokana kuyindlela yokuncindezela abantu ngoba sesikubala imithetho yakhona sathola sokumele kube namapermit yokuvumela abantu ukuthi ye lo landlord abe le ncwadi oyibhalayo ufakaza ukuthi no lilodja lami. So it's a lot of things, ama requirements that are needed azama ukuthi abridge out abantu ukuthi bayevote kanti ngeyani imithetho eminingi vele edingwayo ngesikhathi sokuyavota. Why kufika imithetho emisha every time sokumele kuyevota kukanti i-constitution doesn't require everything ezinjengalezo?
Le mithetho izathinta abontanga abaphilayo ngasemazweni abafana ngabo South Africa, Botswana njalo thina abaphila phetshe ngoba kusho ukuthi sokumele ukuthi sigoduke kathathu. Njengebandla elikhangelela ukuthuthukisa abasakhulayo likhangelela ukwenzani ukusiza abontanga abaphila emazweni athiyeneyo aphandle kweZimbabwe?
Njenge-Federal Democrats of Zimbabwe sincedise ontanga before ukuthi bethole izithupha lama birth certificate akade bengalawo and then they manage just about 48% of young people managed to get in izithupha lama birth bencediswa i-organization yethu AFDZ. Those ngathi labo kakhulu abasesikolo, those are who are studying maybe in South Africa. I think each and every youth but Mike kumele azizwe umyouth umuntu esihlupha i-government Zimbabwe ayisoze yavuma but ukuthi umbe sithi ama-Zimbabweans ase-South Africa or Botswana behambe e-imbasi benza ama-ID applications. So thina njenge-FDZ sithi noma youth wozanini ekhaya. And we as a FDZ, ama-parties lamanye ama-civic organization, siyahlangana ngawo wonke amalanga. We want to push the government ukuthi kube lama-mobile areas where lapho kuzabe nabantu abazabe besayenelisa ukuthatha isithupha ngokufaneleyo.
Hayi, okay. Masiyigqibeke zenzo, abantu abalesifiso sokulithinta bangalithinta kanjani?
0713 142 or 273. That is a WhatsApp number. We can assist them. Ngayo yonke indlela abafisa ngayo.
Hayi, siyabonga Zenzo, bekuhle ukuba la uhlelo.
Ngiyabonga futhi Mike, siyabonga.
Balaleli, lizwi indaba ekhona. Nxa ungusakhulayo osekela ibandla le-ZNPF noma i-MDC Alliance, njalo ungavumelani lombono kanyoni, siyalinxusa lani kuhlelo. Ningasabi ukusithinta kukhasi lethu ele-VOA Ndebele kuFacebook. Bafethu, masidibani ngeviki ezayo. Olivalelisayo uMike Hobe, Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe uGiftsdube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko.
Ngibonga mbezu lukandaba, siyaqhubeka ngodaba lwenkosi yamaNdebele silobaba uEvidlela Ncube, yena okhulumela indlu yesikhosini yakuKhumalo.
Ukuphelelisa isiko lethu, sibe lenkonzo, sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi i-political party. Umuntu angaba kuliya iparty lokuliyana loba kuliyana, uyabe engakhethi umuntu ehlanganisa bonke abantu, uyabe engasupporti i-political party kumbe avimbele i-political party. Okwakhe kuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene, njengoba vele kwakusenziwa emihleni yane edlulile esizweni sakithi.
Ye, siyabona njalo-ke baba Ncube ukuthi ukhona ubaba okuthiwa uMnumzana Raphael Stanley Khumalo, uthi laye ubona ngazani ufuna ukungena esihlalweni senkosi, njalo ubona ngani uyagcotshwa ngenyanga ezayo. So lina pho liza kuphatha njani khonokho kwenza ukuthi kungahluphi?
Ngikhulumela uhlangothi lolu olule nkosana uBulelani Collins Dodongola Khumalo. Angikhulumeli lo liyana olungale okulobaba uStanley Raphael Khumalo. Kodwa engingakusho kuphela yikuthi thina ngapha silandise indaba ngokuphelela kwayo, ukuthi ubani uzalwa ngubani, ubani ezalwa ngubani. Ngingakuphinda khona lokho ngikugcizelele. uBulelani uzalwa nguHumphrey, uHumphrey ezalwa nguPatrick, uPatrick ezalwa nguRhodes, uRhodes ezalwa nguNjube, uNjube ezalwa nguLobhengula, uLobhengula ezalwa nguMzilikazi, uMzilikazi ezalwa nguMashokane. Angithi ayizwe ukuthi isanjani, icacile ukusebenza kwayo. Angazi kumele angale bangayilandisa ngayona leyo ndlela kukibo, yiba bangazikhulumela, kodwa ngapha isebenza kanjalo. Kube usenze ekugcotsheni ukugcoka kakusonto ehluphayo. Abantu yibo abazazikhethela ukuthi kanti okuyikho kuze ngesiko labo ngempela yikuphi, ngokuba inkosi vele izabanye zikaze zigcotshwe zibe ngu-10 zibe ngu-100 akulandaba lokhuya. Kodwa ezelwe ngosiko ngokuhamba kwesiko iyabinye, kodwa sisisa ukuthi ngemva kwakho konke lokhu sonke sisebenze ndawonye. Kumele sisebenze layo uStanley Raphael Khumalo, akufananga alahle imizamo yakhe ibonakele, siyayamukela, kodwa kuzamele konke kwenziwe ngosiko, sonke sisebenze ndawonye. Akulanti phakathi kwabantu, wonke umuntu kumele asebenze ndawonye.
Singathi kade abantu bafuna ukwazi-ke ngenkosi yabo ukuthi hambe ifundile, ayifundanga, uvele uhlala ngapho kwangkhona, unina ubani? Ngafuna ukubakwazi khona kho abantu, akubacothele mbijani.
Unina nguThembekazi Patience Maxengana Lobhengula. Isibongo abasebenzisa kakhulu bekhona-ke ngesithi Lobhengula. Lobhengula, angithi basuka zabelungu lapha, so babamba lethani isibongo esithi Lobhengula, hhayi esabo Khumalo, esithi Lobhengula yiso abasisebenzayo. Nguyonina, hhayi lijaha elihambileyo ngempela emfundweni, yaqansa laze lafika enyuvesi ngelamanje, asho umuntu wakudala ngalezi nsuku, uleminyaka engu-32 ngokuzalo.
Esikolo wangena wenzani kwezemfundo lapho?
Akufanelanga ngise ngimveze phambilini kakhulu, ngokuba okuningi kuyabe kuzalandiswa ngesikhathi esevezwa kubantu kuma kwakhe. Okukhulu ukuthi ngisho kubantu ukuthi lijaha elifundela ze lafika e-university, ngumuntu olezicoco ze-university, uyena lo oyabe ozaba yinkosi kaMthwakazi. Akazange wabaleka isikolo, wakuvuma ukungena waba lenhlanhla ukuthi afunde ngokunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sebesile inkosi yakulamalanga ngendlela phele esokudingeka kulamalanga.
Ye, kukhona bakhona abantu abathathu abambuzile bathi inkosi iyakwazi sibilitu kobulawa kumenjani. Njalo lokuthi imali lokuchini la kuvela kumenjani kambe ngaba kwazi le makhaya sobe bebuza nje kwezithi bezu ukuthi kumenjani.
Uza bakwazi emakhaya lalapho afana buse khona uzananzelela ukuthi noma ngubani noma umuntu ozelwe khona lapha akakwazi ke yonke indawo. Bakhona abantu abazelwe njubo ongakwazi ukuthi kunjani ekhasi phansi zonke lezi. Waziswa ngabantu abama-advisors. Vele ungabona usuka le Ntando kayithikiswa umazi konke inkwilizwe liphelile linje lohlupho lapha lalaphana. Abantu abazi konke bayahlupha yena ke uza ke ngumuntu ofuna ukufunda owaziswa ngabantu lokhu lalokuyana afande indlela asebenze ngayo ngokuba ngekazi yonke into kodwa ungumntwana okhule enesifiso sokuthi vele ahlale kunye labantu bakhe singakhohle ukuthi nxa engale ufana lomuntu osesitokisini angithi basuswa bonke besiyavalelwa ngale ukuba kungaveli ubukhosi phakathi kwabantu.
Ye udaba lethu luma lapha ke lamhlanje Zulukandaba. Ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge ke umnumzana efihlela Ncube Oliver Lisemoyeni ngumthembo sithembayo okeeps tube lilale
bona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Siyabonga Gibbs ke sizwe siphathelane lokholo silonto ngamile inkomo we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela lami abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase Efesu chapter ka 6 verse nga 11 abantu abaningi bayakhathazeka ngokulwisana lo Satan kumbe lokwesaba uSatan. Siyasibona abanye baze begqoke abane ngambona abane begqoke izihlangu ubona umuntu ethwala isawu kwamanye amabandla ngoba bengazwisisa ukuthi uSathane umuntu angalwisana la enjani. Kodwa kwabase Efesu 6 verse 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kuthi ukuthi akumelanga sesabe ngesikhathi esiningi abantu bekhuleka besithi inkosi ngiqinise ngiyenze ukuba ngikwanise ukulwisana loSathane kumbe ngikhulele isono. Umkhuleko njalo kawudingakali ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi senze. Lithi lona faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu njengoba embalile laphana. Lithi sona ngesihlangu sakho uzayenelisa ukuma uyehlulane la uSathane. Awusozumesabe njalo kuba lula ukuthi ukwenze ngoba akwenzi ngamandla akho. Singananzelela ukuthi vele khona ekuqaleni ewisa umuntu uSathane wafika wathi ku-Eve ukuthi uNkulunkulu uvele wathini. Waqalisa ukumenza ukuthi acabange njalo aphikisane lo mlayo uNkulunkulu ayevele ufakile. KwabaseRoma uPaul uyakhuluma uthi yena guqula indlela ocabanga ngayo ngoba imicabango yikho lapho uSathane asebenza khona. Kodwa-ke enye into eqakathekile kumele siyinanzelele yikuthi ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe yimicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo-ke eba isikhali sethu esisebenzisayo isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu lalo liyakha imicabango, liyakha imilayo, liyakha indlela okumele abantu baphile ngayo. Ngesikhathi esiningi indlela uNkulunkulu ayakha ngayo njalo abeka ngayo imilayo yakhe, abeka ngayo indlela okumele sizilandele, ziyalwisana le ndlela uSathane azilethayo. So isikhathi esiningi abantu abaningi abananzeleli ukuthi indlela uSathane anqotshwa ngayo yikuthi landela indlela ebekwe nguNkulunkulu. Ngoba thina ngamandla ethu kumbe ngokuzama kwethu vele singeke sanqoba isono, singeke sanqoba abaqhinga kaSathane, singeke sanqoba amacebo akhe. Kodwa nxa umbhalo kaNkulunkulu kuyiwo esiwukhulumayo ube njalo emlonyeni wethu, uyamlwisa uSathane umusela phansi. Abantu abaningi kumele sikhangele ukuthi imilomo yethu sithini nxa sikhuluma. Sikhuluma sifakaza ilizwi likaNkulunkulu kumbe sikhuluma sivumelana loSathane. Eyinye indlela lapho uSathane aliswa khona izizwe eziningi kumbe ngathi abantu abaningi kuyabe kungamasiko ethu. Emasikweni ethu lawa esiwalandelayo, kungaphi lapho uSathane abechashe khona kumbe kungaphi lapho uSathane angakusebenzisa khona athole injukuntsho yokuthi angene asilwise asinqobe. Njalo amasiko ethu kumele ukuthi abe ngamasiko abangaphansi kumbe aphendulwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngiyambona ukuthi like njengathi thina kithi esintwini silezinto ezinjengembuyiso, ukuthi umuntu angabhubha kathi hayi manini simbuyiseni. Kumele siqalise ukuzibuza ukuthi ukubuyisa lokhu kutshona, kuyabe ubuyisani? Ayisizo yini izinto eziyabe zivulela izikhala ukuba uSathane angenele phakathi kwakhonoko. Siyasibona ukuthi njalo thina abantu nxa kuvelwe umntwana kuyathiwana hayi kumele kuyelahlwa inkanda. Konke khonokuyana kungabe kuzindlela uSathane angena ngazo ukwenzela ukuthi asilwise asiwise.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibongile baba, namhlanje igama likaJesu simelana la yonke imicabango kumbe imikhuba elishana lelizwi lakho. Siyabhizisa uSathane, siletha ke imilayo yakho lemikhuba yakho Jesu ukuba ibe yesibusayo egama lakho. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile kakhulu labalaleli belaleka kuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Nanko umculo kazinja siyamluma haya iqembu le Cholocho Football Club.
Eziqholo bafana ngwa ngwa
kanike esikhangele bezihamba phambili uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa ndobana beziphiwe oluqhutshwa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.